tikuvasikhonza vakokeli okay, moto zanokuti khanya into eright yerong even inje ingaphansi kwachamisa when is wrong uchamisa kuze into ichamisa lapha urong kuyafana nokuthi umeya enjalo ube yinkokeli yami anzange ngaba mnandi kuye ngendaba yamanzi lendaba yokukhuluma esitsha abantu babuleke ukuthi amagabha abo bayingcolile amanzi makhwela ngehla phezulu evelekate wenziwangithanda uyangizoda anginandaba lapho kodwa ubuntu nibuntu singathi i-game of politics unamuntu engumuntu esimpile into enyanyisayo elihlazo iyaphuze ibe besaphi sobali besegcene into eyenzayo iyanyanyisa asonto yethu thina kithi ukusela even wagale abantu besimpini isele esiyaziwe ngelenkomo asosela lokwela into ezingaqedakaliyo into ezane loba isela kwaleni komo iyakubona ibhile emtshado nekhadi eliphawula ukuziyahlezi yothiwa lilangisile kuyezwabakalizisiya elenkomo into ezingane zinjanjani yithi ziyasilulaza ngoba into ayenzayo kathiwa antsho landilakezi ngasikhala kuthi asikhala kuthi abantu bempumalanga basiqheda egugula unto omnangakwa nxa sesuzakalipenje so so ngapha thina abantu vele ababukhali ngombuzo nanje bengabanye bengabantu abangabakhokheli abaqotho bekufuze baresayine bonke kona laba ngoba bahlanguza ngokufa kwathiwangirayi konkyana bekufuze wonke amafashini amajazi aresayine kukhanje kuye kuma-elections i-congress centre bekhethe umkhokheli omutsha ngoba laba into abayenzayo bagxanguza angisiotithi u-wrong omnye uright bonke ba-wrong.
Siyakuzwa kakhulu baba Msaca. Sathe ubaba u-Ostalos Siziba ukuthi amabandla lawa amanyane kwenzakala yini wena ngokubona
kwakho? Mina owami umbono angeke ngakwanisa ukuwukhipha ngenxa yokuthi ngibuye ngimelele inhlanganiso kodwa kuyinto engayikhuluma-ke at a personal level ukubana ukubambana kwama-progressive forces ezimbabwe kuqakathekile ngenxa yokuthi amaviki adlulileyo besihlakazelela i-21 years njengebandla le-movement for democratic change and abantu abayibo abayifomayo le nhlanganiso ngo-February 99 National People's Convention kungakafika kuSeptemba okwaloswa khona ngo-February kwakubuyeke ama-students kubuyeke i-labour kubuyeke abathiyeneyo izizukulwane zezimbabwe so zazibambene together ngendaba yokubana umgabe sokufaneleniswa so kimi kuyinto eqakathekileyo and kuyinto esaneleka kiyo ngokuthakazelela 21 years so ngingathi ngamafithane indaba yokubambana uma abantu le njongo eyodwa kuyahlupha kuphela uma injongo ziyena so okuqakathekileyo ukubambana kwabantu bele njongo
inye umlalazi uyamuzwa lapho uyakhuluma u-Ostalo Sibili umanyano ukumbe ibandla le-MDC MDC Alliance so ungakhuluma layo khonapho sizokuthi lingathini kodwakolo
ya inkulumo ayikhulumayo yo into akumele eqale ngayo uyabona ukuthi mina kakhulu ma nginanzeleka i-MDC ifandwa ngento eyodwa ngoba basuke bathatha ukuthi abantu bazondiza ngi-PF bafuna ukutshintsha kombuzo ma abantu bebambene umbuzo uyatshintsha kungenakuxabana so mina ngibona ngani indoda le Ostalo ngikhuluma umsebenzi but ngisebeangihambisani nawo kumele baqale ngakho ma ukamgaba kwakumele uchanisanangizeleni ukuthi umbuso lo uthathwe kanjani amadoda angephethi ami yabe ngaseze bavumeli ukuthi ugcine sesezandeni ze-opposition bayekele umakhuphe akhokhele njengoba ezele ekhethwe ngabantu mara suka lapho baye ku-congress ichamisa sikawine ngoba babuyibandlalelanangele nkata abashabe kuzivele ukuthi yena ubuyaemhubulweni empumalanga umakhupha ezondliwa ukuthi vele kunjalo abantu bangaphanjeidasozibabuza kumabandla aphele harari kunamanje ngabe kuthiwa vele ukhokhela enganamuntu okuxabana naye nabantu bakithi ngaba bathanda amabandla la eharari ngabe basapota khona loo nto leyo ngaba mhlawumbe abazowina kodwa kwamanje bonani kuzoba nzima ngoba bazoba khona ku-congress yabo ngeke bakhumba ukuyabetani ngesibhakela
ye
I think ukuthi it's very unfortunate ukuthi indaba-ke yobukhokheli be-movement for democratic change ireduswe inciphiswe ibe yindaba-ke
siye kumama unokuthula
mina ngibona ane akusalungiseki ukuthi bahlangane sokunzima ngendlela singalandzelela phela ayisikho ukuthi kungukhuphe kuphela lo chamisa it's different because ukuqala ukufula abantu abanengi abalama interest sikhuluma ngabo monzo so unganandzelela into yakhona kumele the way ngendlela abadivide ngayo vele abalwa ngayo kwenzela ukuthi bathi nxa kufika i-election bangakwazi ukuthi basebenze njani so already ngingathi mina kule third part kulabanye abantu abathothozelayo eceleni abayenzela ukuthi ba-make sure ukuthi amaqembu lawo engu-2 angadlelani njalo futhi enye into yokuthi abantu usually abantu ama-politicians abantu abayizikwaba abaningi bakhona izikwaba abafuni kusebenza labanye because bala ama-benefits abawafunayo so mna ngibona ngani ukuthi bahlangane kuzabanzima ukuthi bahlangane
okumele ongabakhulumisa umlotambane ukuthi baze bexolelane sokuthi hayi lapha asenzeni lokho kume vele baye omunye ibandla lakhe nomunye ibandla lakhe
lapha mna ngibonani into eqakathekileyo yikuthi umakhuphe ngabe nje uyayithi kancane ibhasi yakhe ihamba kakhulu njalo uchamisa laye ngibonani kumele ukuthi bonke bayakwazi ukuthi kuyini abakufunayo ngoba nxa ukuthi ungumkhokheli wabantu kumele ukuthi urepresente abantu ungarepresenti ama-personal interest so as it is right now siyabona ukuthi abasoze bahlangane laba bantu kumele ukuthi bona ngokwabo ba-realize ukuthi kuyini abafuna ukukwenza kuyini abangakwenza kube ngcono ukusatisfya uzulu ngoba bengakontinua benje akulalapho abazaya khona
yes senginika nje amathuba amalutshwane-ke ngathi mzuzu omlutshwane baba mzakangolube ngamaphutshane 1 minute imbezense kube ne omunye phambili baba mzaka ngamaphutshane sebe
engakutho ngokutho ngo-ostalos lo baba lo ukhulume ngemva kwa-ostalos ukuthi ku-ostalos kuhle nxa amayouth ekunanzelele ukuthi abadala bagxanguzile amayouth asukume aphakame azame ukutshengisa abadala ibhuku isisekelo sombutho webandla njalo kathesi into enza itsho kulomonzora nabomakhuphe bonke nje labantu abathi bona yibo abasunguli ye-MTC ukuthi akula muntu ongajatshulela owacelebrate for more than 20 years anti abathiyeli abantwana ngoba ukugxamuza abakwenzayo sokubula liphathi nxa abantwana sebekubonile khona lokhu kabahlangane amayouthi kamakhuphe lamayouthi kachamisa iphathi iqhubekele phambili ozasala lokhu esaejokuthi usize jiluthi i-30 party lokhu esilo kuzatshengisa ukuthi is an infiltration ngomunye umuntu osetshenziswa izanu p f ukuthi ibandla le-MTC lingabambani nxa amayouthi khona kaubonileyo mina ngiyakusekela ukuthi abakuseleli abalandise ugwalo bephathi ecost yokuthi uthetho uthini ukuthi i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i- kuputa kwenye uso waluta lomutu vile uzi jesua ipatibanda ili
kuputa
wala kati yeso makutu uzi kuti uwe zibesiki zanipesu na siku ama esu kutu takulu uzi zanipesu na kama niwa wazibesona inge zizwa zanipesu kasi uuse kasa na kutu wakuhiwa abantu wanga kutu waka uti njo abalu promita abantu wana itina ini MDC konyo abalu tivi dakati yesa kuwe usiapa mdogo uliyo usiapa mdogo mtu mwaze anga li achinje inkulumo yake akuka anjwe kutangi doko na loku kwe vodila akupo kila mko raba kwa tangani kwa ya nese shanya yase yeto vame yele ipati ya kuwe usiapa mdogo
ye babu mlalazi nga mchani babu 1 minute
baba duwe nenga kucho nje kunye baba duwe kuti ibanda ni MDC mwaba sema nenga kwa zina kondi sinkulumo le uji ibanda mwaba itimina ibanda ni MDC lele nenga kwa kwa 2000 they just have to rediscover themselves. Especially if I'm getting up, I'm going to go to the hospital. I'm going to go to the MDC. I'm going to go to the hospital. translate their constitution article by article abalandele khona ukukhulunywa yiCourt kuhanje bebambene bonke badilize konke zonke izinto abaziyenza ngobahlezi basebenzini bahambe kwi-congress bayokhetha inkokheli but recognizing ukuthi kunenkokheli ezazivele zikhethwe ngabantu belungise udaba lwabo bese bebuya-ke benze consult abantu bazonikeza imandate nabantu bezimbabwe
ye baba siziba phose lakho ngoba isikhathi sesiphelele mfowethu phose lakho siziba khona
hayi mina ngilawo amaningi thina njengabantu siyaphambili ngohlelo lwethu lokumeka sure ukuthi siyalungisa izinto okufana nilungise siye phambili ngiyabo
ye kodwa-ke ubona ngani kungalungiseka yini ona ngokubona kwa
kuyalungiswa kulantoengalungise ngayizaluyi siyakwanisa ukulungisa ilizwe labo la iminyaka yekele angeza ke siyayisile kulungisa izinhlanganiso encane
yeah, I don't see for sort of
Mthenga ifuniwe ukuthi ama-youth asetshenziswe afakwe ku-forefront then abe sethola ukuthi sesitsha whereby ukuthi ama-youth azagcina abaningi bakhona belahlekelwa izinto eziningi impilo kahle yabo landlani angifisi ukuthi yes of course ama-youth bayazama kodwa-ke angifuni ukuthi basetshenziswe ama-youth ngoba wonke umuntu abe funa usebenzisa ama-youth ngoba ama-youth aseselamaphupho ziningi izinto esizifunayo kodwa abangasetshenziswa kabayenze nje ngokuthi bona bayafisa ukuthi bayenze bangasetshenziswa ngoba bengasetshenziswa kuningi abazakuluza rather than gain so kabangasetshenziswa kungabangani kanti kukhona vele onjani obasebenzisayo into esingayifuniyo ukusetshenziswa kwabantu abatsha ngoba sisabafuni ukuthi bakhile izwe lethu